amalunga ethu abotha amalanga onke mahlayana aphiwa amacala okungalandeli imithetho ye-COVID-19. Kambe bantu bakwethu izanu itshela abantu ukuthi sekuzaba lama registration awokuvota. Njengoba sebetsheliwe ukuthi abalungisele ukuthi barejiste kuza bazavota ngo-2023. I-MDC Alliance sitshela abantu bayo ukuthi labo balungisele kwenzela ukuthi isikhathi singafika abantu bengaficwa bengarejistwanga. Sesihamba sisenza imihlangano singamachumi amathathu kuphela zwi. Nampo amapholisa asehamba egola abantu bethu ilizwe lonke jikelele. Ngingake ngatsho ukuthi ngaphila ngaphi, kodwa babopha abantu mahleyana bebafaka emajeli besithi bephula i-COVID-19 regulations. Yebo, sibili sonke siyakwazi ukuthi umkhuhlane le mubi, kodwa phela siyakwazi ukuthi sesingenza njani sinqabele ukumemetheka kwabo. Sifaka ama-masks, senze i-social distance, singakhwehleli, singabi ngamachapa. Bona izanu PFB ziyenza konke kufunayo emini lebusuku njengezikhova, kodwa thina ukuthi senze into zethu emini abantu bayachaya. Sibuhlungu njengebandla labantu kubulala amajaka emiRM Mthwakazi Republic Party. Senza labo ngokufuna ukufeza impilo zabantu njengoba labo balelungelo. Khathesi bayadubula abantu, bayabafaka emajeli, bayabachaya amajeli. Konke lokhu kwethusa abantu sokungani sebefuna ukubuyela kumbhuqazwe leyo yaqeda abantu okuthiwa yigukurawundi. Thina sithi ngumbhuqazwe lanamhla lokhu ebesibhuqa. Uyawubona ukuthi iphalamende sebedilize njani, sebebhilize njani. Lokhu kukhombisa mhlophe ukuthi vele bona bafuna ukufeza i-one party state. Namhla baku-MDC Alliance, sasa baku-Thwakazi Republican Party, kusasa bakuwe ngitho baqondane lawe qobo emzini wakho. Kambe singapho ngukhangela nje abantu bephonga uhlukumezo mahlayana, sithi kungaba nje omunye sihleke, kanti lingakwazi okokugcina kuzabuya endlini yakho.
Manje ngombono wenu velifuna kwenziweni okuyikho okungaphathisa?
Siyaxwayisa njalo sithi asibambananeni njengenyanda yenkuni. Namhlanje abanye sebehamba behugwa ngesawuto lenhlanzi nje ukuthi buyani ngapha sizaliphi izikhundla. Izikhundla zikabani? Bayasetshenziswa abantu bakithi, abadinwa njalo abafundi. Sithi lonke elahugwa ngamabandla asebenza lezanu, asifuni ukuqamba amabizo ngoba singabe lokhu esikhuluma amabizo abo siyalikhumbuza. Buyanini ekhaya sisifeze umsebenzi ongazange uphutshwe ngubaba uTsvangirai. Sizeqedisa umsebenzi wama-freedom fighters othekula abathiya besebenzile izanu yasibuya itshontsha ama-election ngo-1980. Siyabonga, silabantu abaningi ababuyileyo, kodwa i-publicity nizalitshela sokuvuthiwe. I-organizing iyaqoqa sibili, le youth organization, le youth assembly, women assembly, hayi bawachaya ama-CCC. Lizabona nje ukuphela kwenyanga yenalo ukuthi ilizwe lonke liyabe vele selithe gwaqa.